Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle onamukela emoyeni ngomvulo mhla ka 1 kuNhlolanja 2021 ngontungameli nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kungaze kwaba labanye abazagcina bethengisile imithi leyo sebethengisela abanye abantu ngoba siyakwazi ukuthi lapho kulokufa khona kuvele kulovalo
kubhubhe abantu abangamashumi amabili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula kancane ikhulu 115 belo mkhuhlane lo
kulezalwane ezibuya kwamanye amazwe kakhulu eZimbabwe ezilama permit ziyabhadala intela kumele zithole ivaccine.
Uhulumende wakwele South Africa uthi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe zingelamaphepha ezigoqela ezeZimbabwe kazisoze zihlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende weZimbabwe yena uthi amajekiseni afanayo azawathenga azakwanela ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamashumi amabili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula kancane ikhulu 115 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebanjwe i-coronavirus laya kunkulungwane ezedlula kancane amashumi amathathu 33,388. Asebethethwe ngomkhuhlane lo bona bakhwele baya kunkulungwane eyodwa elamakhulu amabili lamashumi phose amabili 1,217. Lanqabe lokhe bebanengi ababanjwa lomkhuhlane kanye lababhubhayo amanani la ehlile kakhulu nxa kuqathaniswa la kumaviki ambalwa edluleyo. Uhulumende uthi usemelele ukuthenga amajekiseni okuvikela i-coronavirus ayizigidi ezingamashumi amabili 20 million. Uthi ule mali engange 100 million US dollars ekhangelanela lumsebenzi. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uveze izolo ukuthi amajekiseni la aza kwanela ukuhlaba izizalwane zakuleli ezingena kuzigidi ezilitshumi 10 million. Uthi inani lelo yilo elimele lihlatshwe ukuze umkhuhlane lo uphele elizweni okuthiwa yi-head immunity ngesiNgisi. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uveze kumaviki edluleyo ukuthi abezempilakahle yibo abazaqala ukuthola lijekiseni. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi uhlelo lolu luzaqhutshwa kuhle na kungela misebenzi yenkohlakalo phakathi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Esikukhangeleyo ukuthi kungaze kwaba le nkohlakalo lokukhwabanisa nxa sokurolla out umuthi lowo nxa sokumele ufinyelele ebantwini ngoba siyakwazi ukuthi abantu nxa kulo mkhuhlane onje obulalayo abantu sebengafuna ukuthi bafihle lapha lalaphana bagcine begcine 10 abanye abantu bengatholanga. Kodwa-ke kungasetshenziswa indlela ngendlela eqondileyo kulandela ubukhokheli bezigaba whether kusemakhaya kumbe kusemadolobheni abantu bonke bangafinyelelwa kuhle nxa kuyikuthi kulandelwe kuhle sibili izinhlelo zangkhona ngoba ngumuntu uyabumnengi lo inani lawo leZimbabwe lingenela kakhulu nxa sikhuluma nge 10 million abantu abangahlatshwa kodwa ke sokumele sinanzelele futhi ukuthi kungaze kwaba labanye abazagcina bethengisile imithi leyo sebethengisela abanye abantu ngoba siyakwazi ukuthi lapho kulokufa khona kuvele kulovalo njalo lapho kulokufa khona baningi asebangathatha iadvantage ukwenzela ukuthi kuthiwe yibo asebelomuthi lo wabanye siqinise sebethenga kibo ngemali phezulu so sikukhuthazayo kakhulu ukuthi kulandele ubukhokheli bezindawo ngezindawo kungabi lokugwelegwele kungabi lamacala enkohlakalo azakwenziwa nxa sokusithi ke umuthi lo ufike silethemba futhi ukuthi nxa uhulumende ekhuluma njalo imali esikhona ayisiyo imali ecatshangelwayo ukuthi ikhona izadingo ngoba uthe ebeka uhle ekhasini lakhe laphana uthe imali enye yakhona yasala kubhajeti ka-2020 njalo sikhangele ukuthi-ke ube khuluma iqiniso ngoba kubekile sobala ukuthi kungcono ukuthi abantu bahlatshwe kulokuthi kuthengwa ama-PPEs ngoba ayadula
nxa esetholakele amajekiseni lifisa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu luqhutshwe njani ngobani abamele bahlatshwe kuqala ngokubona kwenu
abantu kungani balovalo nxa kusiza emithini leyi so esingakuqakathekisa ukuthi kakuqalise khona ngale phezulu kuqalise ngabo ubukhokheli njengakwamanye amazwe sasibone kibo-amerika ubiden besiyahlatshwa sibone lakwamanye amazwe omongameli babaqalisayo lamakhabhinethi ukwenzela ukuthi abantu babe lethemba kube sokulandela-ke iparlamenti ngoba yibo ubukhokheli esibukhangeleyo ukuthi bulide by example abantu bangakhokhelwa ngaleyo ndlela bazaba lesibindi kube sokusithi-ke kungananzeli ukuthi hhayi umuthi kawubulali lowo muthi kasuyongozi abantu bayesebelethemba laphana kube sokuqakathekiswa abezempilakahle kuqala ngoba nxa bona bengatshabalala masinyane thina siyagula sisiya ngapha kube sokulandela-ke wonke umuntu esingathi ngumuntu osebenzela izimbabwe labo bonke abantu nje abaphila ezimbabwe ngoba ababalisi ngabanye bakhona amapholisa amasotsha lezakhami ezisemakhaya ezilimayo kalanti kuze kudliwe elizweni yibo phela abaye bethe balima ama-peasant farmers so ngokunjalo-ke kungavele kubonakala ukuthi ubukhokheli sobuthethe imithi leyana hhayi imithi leyana abantu sebele-confidence ngayo abantu sebelethemba abasesabi sebekwazi ukuthi umuthi lowo ungawusebenzisa kakusoze kukunike inhlupho ezithile ngoba kathe sikule ntandabuzo enjalo kodwa abantu bangavele babone kuphume sibila kuma-TV kuphumela kuma-radio ukuthi hhayi nampa liyababona siyabahlaba nampa sebephilile sokumele-ke imithi le ifinyelele kuwo wonke umuntu elizweni ngoba ngasikhuluma nge-10 million njengoba kengatho ngaphambili i-population yeZimbabwe ikhonapho kebo 15-16 million so ngasikhuluma nge-10 million imithi sikhangele ukuthi wonke umuntu oselizweni kathesi athole leyo mithi
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kusenjalo eleSouth Africa lizaqala namuhla ukwamukela amajekiseni alo okuvikela iCoronavirus. Amajekiseni la athengwe kwele India kunkampani ye-AstraZeneca. Kodwa umphathintambo obona ngezempilakahle kulelo lizwe umnumzana Zweli Mkhize wazise izolo ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu ezingelamaphepha okuhlala kwele South Africa kazisoze zihlatshwe lijekiseni. Le yinto esolwe ngabanengi abathi kuza kuba nzima ukuthi umkhuhlane lo uqedwe nxa kuthiwa abanye phandle. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum uDokotela Vusumuzi Spanda.
Empeleni ungqongqoshe wezempilo akasho nokusho ukuthi abangenamaphepha kodwa uthi yena izizalwane zase-South Africa ezivotayo yizo kuphela ezinelungelo lokuthola lo mjovo okugomela umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kusho ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ezikuleli lizwe lase-South Africa ngokusemthethweni kodwa ezinamaphepha omsebenzi esikubiza ngama-work permits kanye nalabo abakhomba ukuthi bangabahlali kabazona izizalwane zase-South Africa abaphethe lokhu esibiza ngama-permanent residence ngoba bengalalungelo lokuvota kusho ukuthi bonke labo ngeke bathole ukugonywa. Akusimangalisi lokho, sasethukile nje ekuqaleni uma sasisizwa ukuthi uhulumeni uchaza ukuthi nabantu abangenamaphepha kumbe abalapha ngokungekho emthethweni bazogonywa ngoba sizwisisa kahle ukuthi uhulumeni walelawa lapha ekhaya usebenza kanjani. Kodwa ke masikhuluma ngomhlambi lokho abakubiza ukuthi kugoma umhlambi mhlawumbe izigaba ezingamachumi ayisikhombisa ekhulwini. Lokho kusho ukuthi umhlambi masikhuluma ngomhlambi wase South Africa sikhuluma kanye ngabantu bonke abakuleli lizwe ukubandakanya kanye nalabo abanganamaphepha nalabo abangabahlali nje nabasebenzayo kodwa bengazona izizalwane. Okusho ukuthi lokho abafisa ukuthi bakuthole lezi ngxenye ezingamashumi ayisikhombisa ekhulwini ngeke baze bezithole uma bezoshiya ngaphandle abantu abahlala la ekhaya kanye nalabo abangenamaphepha.
Ngamanyamazwi lithi into engela kuhlakanipha phakathi.
Besishilo naphambilini ukuthi kusukisela ngesikhathi kunikezwa abantu izimali ezokuthi bondleke ngesikhathi kunabo lockdown level 5 namanje bekuyibula khona ukuvalela abantu abangezona izizalo zalapha ekhaya ukuthi bathole lolu sizo, ngoba uma labo bantu bengalitholi lolu sizo kusho ukuthi kufanele ukuthi mabehlele ezindlini bengenakudla, ngeke bahlale balindele ukuva bazophuma bagcwale emgwaqweni bayozama indlela zokuthi bathole ukudla, okusho ukuthi labo bantu bazoqhubeka bebhebhethekisa ukuthi nalomkhuhlane. Nangokufanayo ukugoma abanye abantu bona abashiywe ngaphandle asibone ukuthi kungaba indlela ezosiza izwekazi le-Afrika kanye nezwe nje lalapha eMzantsi Afrika ukuthi lanelise ukunqoba umkhuhlane we-COVID, ngoba kuthi ukuthi umhlambi lowo esingakwaziyo ukuthi uchaze ukuthini kahlehle, kodwa siyazi ukuthi bakhalela ukuthi bagome cishe ingxenye ezingamashumi ayisikhombisa ekhulwini, kusho ukuthi ngeke bakwanelise lokho njengoba bazobeshiye ngaphandle abanye abantu abangabahlali bala ekhaya. Usokusisha ukuthi umkhuhlane uzobula kusela ukhona kulabo abantu abangagonyiwe, njalo kuzokwenza ukuthi kube lokhu kuthelelelwana. Engicabanga ukuthi abantu nalabo akade begonyiwe kodwa mabangela ukubegula bephindaphinda, abanye ngabavele benezifo phambilini, sokungenza ukuthi eminye imikhuhlane ithathe amathuba ibabulale, okusho ukuthi ngeke kubasebenzele lokho.
Udokotela Fusumuzi Spanda ngowenhlanganiso emela izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Sixoxe njalo lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Nicholas Nqabuto Mabhena.
Kulezalwane ezibuya kwamanye amazwe kakhulu eZimbabwe ezilamapermit ziyabhadala intela, kumele zithole ivaccine. Silabantu abaningi abangalamaphepha abasebenza khonapha eSouth Africa. Labo bantu siyakwazi ukuthi abasoze babuyele ekhaya, bayasebenza noma bengekho emthethweni. Kumele futhi sikhulumisane laye uhulumeni weSouth Africa ukuthi kutshoni ukuthi abanye abasebenzi bathole ivaccine, abanye bengayitholi ivaccine, ngoba siyakwazi ukuthi abasoze babuyele emuva. Nakhona futhi siyakwazi kulohlelo olungiswayo ukuthi abangela amaphepha, abanye bakhona bathole amaphepha, ikakhulu labo abalemsebenzi ephansi esingathi nama-low skill workers. Ngemva kokuthi ngo-2017 uhulumeni agazethe i-white paper on international migration, izalwane zaseZimbabwe lezivela kwamanye amazwe kumele zithole ivaccine ngoba zihlala khona apha eSouth Africa.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha njengenhlanganiso?
Sizazama sibe lomhlangano lo Dean of Ambassadors, ama African Ambassadors ePitoli, ngoba ama ambassadors lawa vela kwamanye amazwe awe Africa ala eSouth Africa abalezizalwane ezilapha okumele lazo zithole ivaccine. So siyabe sifuna ukuthi kube yinto ekhulunywa lawo ama embassy lawa approach uhulumeni weSouth Africa, lati sikhuluma lo uhulumeni weSouth Africa kube ukuthi lawa ama ambassadors ayakhuluma. So lati ke sizacela umhlangano ukuthi ngaphezu kokukhuluma lo uhulumeni weSouth Africa lebandla elibusayo labangane bebandla elibusayo, sibuye sikhume lama African ambassadors alapha eSouth Africa abuya kwamazwe amaninga weAfrica ukuthi sixazulule udaba lolu kwenzela ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthola ivaccine ayithole. Ngoba siyakwazi nxa ungasayithola ngivaccine esizwa ngakho ukuthi kuzabe kulamakhadi ongabe kuyiID okukhombisa ukuthi umuntu utholile ivaccine, kuzafinyelela esikhathini sokuthi nxa ungalalo lelo khadi ungangena umsebenzi, ukuthi abanjalo kabangena emsebenzini. Yikho kusihluphayisa ukuthi sikulungise sikhulumisane nawe.
Umnumzana Nicholas Nqabuto Mabhena ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. See you next time. selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi kulezulu elinengi elizayo elilako ukudala umonakalo omkhulu esabelweni seMathebeleland South lakoBulawayo. Iphephandaba linye livika njalo ukuthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi kuchiphile ukuthenga ijekiseni yokwenqabela icoronavirus kulokuthenga impahla yokuvikela lomkhuhlane. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Zalibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo? Hayi kodwa mina ngeqiniso abonti abantu bakithi bengasabi ukufa ngale ndlela. Abantu bakithi babulawa nsuku zonke ekhaya lapha babebulawa iZANU-PF. Angeke besabi corona ngale ndlela le. iZANU-PF iqeda abantu phambi kwabantu, ibulala abantu, ithumba abantu nsuku zonke. Abantu ihlukumiza abantu everyday lapha ekhaya lapha. Akuso bantu abangavali ilizwe beqamba amanga, bevali ilizwe ngokukhohlakala kwabo, beqeda bethi banakekela impilo zabantu. Ilizwe balivala ngokukhohlakala kwabo lapho. Akuso bantu abangavali ilizwe bevika ukuthi impilo zabantu. Baqamba amanga lapho kanti abantu ngobulawa ngubani elizweni? Bona bana abavala ilizwe balezidumbu ezingaki phansi sebengaqala ukuzwela abantu namuhla ngecorona. Icorona liyifika izolo le. iZANU-PF 40 years kulala abantu, ithumba abantu, kulabantu abanyamalalayo ngeZANU-PF, kulabantu abafayo abaningi kakhulu bebulawa iZANU-PF. Angeke bemephe kwabantu bethi bavala ilizwe bavala icorona ngamanga la. Aso bantu abangaseva abantu impilo zabantu lapho. Kanti abantu bahlukunyezwa ngoba abantu abaphili kahle elizweni liya bahlukunyezwa iZANU-PF nomnyangako wakhe lo. Ilizwe livalwe ngokukhohlakala. Angeke uvale izwe ngalendlela. Abantu basuka ku 1 month manje u-eda 2 weeks uthi abantu badlali ma ungumuntu ocabangayo, uthi abantu badlali baphila ngani. Bakwazi kamhlophe ukuthi kabaholisi bantu, abanikezi bantu ukudla, abantu bayazibonela. Even i-corona ingekho abantu vele bayaziphandela, bafana lenyoni abantwana bezimbabwe. Akula muntu obaholelayo njengenkukhu, baziphandela bagcwele amazwe wonke bazama ukuphila.
Umsakazi labalaleli bakho, hayi kuzima lokho esikubonayo, hayi lokho esikubonayo sikuzwayo, hayi kuzima, hayi kuzima kakhulu. Isimo esisekhaya hayi sibi kakhulu, kodwa abantu bavalelwe ezindlini kungelanto abayithola, abadli lutho, abahluleka nje lokuthi bengenzani, lokho abangazincedisa ngakho. Abantu kuthiwa bahlale ezindlini, bazohlala ezindlini badleni, badleni. Abantu bayathengisa phela ekhaya, kuphila ngokuthengisa. So ma ungasaphumanga wasabalaza na ukuthi uthole okungakusiza, uzophila kanjani? Uzophila kanjani? Kodwa-ke hhayi, siyabonga ngoba uNkulunkulu sicabangi, izulu linile lo nyaka, maybe abantu bazodubhadubha emasimini. Ngiyabonga uCasbet okhuluma olapha eJohannesburg.
Salibonani, salibonani, ngiyabingelela kustudio 7 kubalandeli kanye nabasakazi khona ngapha e-America. Okhulumayo nguVusani Lompho kaKhumalo ngise-Johannesburg kwele-South Africa. Bantu abadala, ngithi-ke ngikhulume lana ngokunye ngoba siyalalela njalo ngizaqala ngibonga ukuthi liyakwazi ukusibeka amazwi ethu, uvo lwethu abantu benu. Noma nje kuzaba zinkulumo kuphela, kodwa ngelinye lamalanga siyazi ukuthi kuzasebenza. Kakhulu kakhulu bengithi ngiphathe indaba kababa uGawule. Mina ngithanda ukuthi ubaba uGawule engumuntu omdala engaka simhlonipha sonke, kodwa amazwi akhe ake ezwe ukuthi impendulo ezisuka ebantwini ngendlela ukuthi uma kukhulunywa naye indlela aphendula ngakhona. Baba uGawule, lapho khona ungumuntu omdala siyakuhlonipha, kodwa indlela okhuluma ngayo baba, mina ngizakuthi okokuqala, ukwenza kwakho ulingisa lesiya sitho esithi sona uluma uphozisa. Amagama akho baba uluma uphozisa, ungubaba mpela okhululeke, kodwa uyazi ukuthi sesingakubeka sithi isihelo awunaso, unaso ngathi uqondanise lokungokwakho, kumbe ngithi emzini wakho nabantu bakho nenkosikazi, hayi ebantwini, ikakhulu abahlali baseZimbabwe. Liyasibona isimo saseZimbabwe ukuthi sinjani. Kuyasolwana kuthiwa abantu bavalelwe ezindlini, hlalani ezindlini icorona. Yebo, kaba abantu ngeke bakuyale lokho, kodwa isimo esikhona siphoxa abantu ukuthi begcine bephuma ngoba abantu bayaziphandela. Amazwe ahlakaniphileyo ayasiza i-government yakhona ngiyabonakala isizwe. Kodwa elakithi lelo lizwe libuya liqindezele phezu kokuthi lona lila lutho elisiza ngalo. Kumanje sekusolwa nansi indoda le ibikhuluma ngendlela abo Simon Khamo yabakhuluma ngakhona. Sekungathi le ndoda ikhuluma nje into ezingekho ngoba linabantu bezanPF njalo lihleli ligade abantu ukuthi bona bakhulumani ngoba kalifuni njalo lithumela abantu ukuthi bahambe balalela ukuthi abantu bathini. Indoda leyana laba bantu akusebemthusela sikuzwile kodwa abantu ngeke sikuvume ukuthi indoda liphonga ukuthuselwa nje. Ma kungenzeka indoda leyana inyamalale kutsho ukuthi lina yini elabe lidala ukuthi kube lengxabano ebantwini ezizalwane zaseZimbabwe. Akuna kuhulumende oqanjelwa manga. Uhulumende waseZimbabwe uhlulekile uyazenzela ngokwelakhe isayithi ngoba nawe udla khona lapha. That's why ukhuluma kanje ikho ngithi ulume uphozisa umuntu omdala. Ngiyabonga.
Sawona msakazi omuhle weStudio 7 ngiyalibingelela ngomusa kaThixo ngiyathaba abasakazi ngendawo elizithumela zona zonke ezeCovid leyi liyasipha ukuhlakanipha phakathi kwesikhathi esinzima esinje ngikhona ngapho kuChris ngicelani lani lisiphathe lathi zisazibamba ngapha emakhaya njengokufundiso elisipha yona msakazi siyabonga esizo ubuhlungu ngokufa kwasiphisiso iqhawe lethu mato emathebelendi sesilahlekele nguphi umuntu ozasibambanisa nguye kade mbone osesile kade ngcono phakathi kwenkinga esihlangane labantwana basemathebelendi silahlekelwe shemu kakhulu inhliziyo yami idabukile Chris.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-United Nations ithi ukuna kakhulu kwezulu sokwenze impilo yabanzima kuzizalwane zakwele-Syria ezivalekele impi emizini yazo zayahlala ematendeni. Iqembu labesimuslim abedlulise amalawulo ele-Al-Shabaab lithi yilo elidubule ibhomba duzane lenye ihotela kwele-Somalia izolo. Sizigqibe ezekuseni ngokwenzakala eMelika. Lanxa umnumzana Donald Trump ephume embusweni ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden ukanya elokhu elosekelo lweziphathamandla zebandla lakhe lama-Republicans. Lokhu kuvele sobala ngeviki edluleyo lapho amalunga aleli bandla kudale lesenethi avote ephikisa ukuthi uTrump adonisiswe ngecala lokutshotshozela umvukela. Phakathi kwamalunga angamachumi amahlanu, amahlanu kuphela yiwo avote esekela ibandla lama-Democrats ekuthini uTrump kumele athonisiswe. Ngemva kodlakela olwadalwa ngabasekeli bakaTrump ePhalamende, abakhokheli bebandla lama-Republicans kudale leli bamchothoza kakhulu uTrump besithi nguye obangele lolu dlakela. Kodwa akudlulanga nsuku zatshwala base behlabela ingoma ehlukileyo. Sibuze intatheli zindaba umnumzana Simbarashe Nembaware ukuthi kungani ama-Republicans elokhu esima lo Trump lanxanje engasekho embusweni.
Ngizathanda ukusebenzisa umzekeliso weZimbabwe loba nje kukhanya kuyinhlekisa ukuthi sesiqathanisa okwenzakala e-America lokwenzakala eZimbabwe. Uzakhumbula ukuthi wonke umuntu wayekhuluma umgabe kodwa uthenda ibithi ukuthi sengufanisi minister uGNU wavuka ethi no umgaba alimzwisisi ukuthi ucabanga njani esihambe kwayokuba le meeting la. So kunjalo kupolitics, amanye ama-members ama-Republicans ekade engazalani lo Trump usenzela ikakhulu kuphusha yini abomsakazo o-CNN o-BBC indaba ezinjalo. So they get this picture ukuthi ngumuntu ongabusi kuhle, kodwa esefike wahlala lapha etafuleni wabachazela yena ukuthi ubona njani izinto. Ikubona basevuka sebekhuluma ngolimi lonyo lika Trump sebemzwisisa ukuthi uvela ngapi uya nga, and le akuse your politics eka Trump kuphela, your politics esi affecta iqembu labo lama Republicans. So now sokumele uthi the change ukubambana njengeqembu lama Republicans bengavuka ke o congressmen sebesekelana nalamba amadla ama Democrats, sokuzoba le problem ngoba ke lokho kusho ukuthi ama Republicans sephela amandla ase weak.
Ubona kuyinto elokuhlakanipha phakathi yini ukuthi ama-Republicans amvumele uTrump eqhubeke ehamba phambili kubandla lawo?
Ngibona kuyinto enhle ukuthi aqhubeke ekhona uTrump kuma-Republicans, ngoba uTrump loba nje besingazi ukuthi usebenza njani. In fact, uTrump ube ngasebenzi njengo-president esimazi, u-president wa-America sowasuku zonke. UTrump ube lendlela yakhe ehlukileyo and ube iphusha iprogram yama-Republicans ngendlela amanye ama-president ama-Republicans angazange akwenze before. UTrump ube iphusha indlela ukuthi as a republic kumele siziqakathekise njengelizwe i-America, singabi le ndaba labanye abantu ukuthi imnotho yabo injani. Nasifuna ukuthuthukisa ini? I-America kuqala, silethe imisebenzi kuqala. So ukuthi ibandla lizothuthuka yini liyamdinga uTrump as an ex-president. UTrump zikhona izinto amanye ama-senator angazaziyo, o-congressmen abangazaziyo ngoba abakahlali kuleyana kuthiwa yini i-Oval Office e-State House. UTrump sefikile khona phana usekwazi ukuthi ilizwe lirana njani, imfihlo ezinje zingaphi, ini ingaphi. So bamfuna ukuthi abeletha ini i-wisdom enjalo. Isambona u-Obama ukampeni ka-Biden ube khona ukuthi Obama ekhuluma imibono yakhe, ekhuluma isiyalo. So ama-Republicans they need that uTrump aqhubeke ekhona.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba. Secholocho uzinja ziyamluma ehlabela ke kamnandi lapho eqhiba uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abedlula ikhulu 115 belo mkhuhlane lo. Uhulumende weSouth Africa uthi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe zingelamaphepha ezigoqela ezeZimbabwe azis soze zihlatshwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus. Uhulumende weZimbabwe yena uthi amajekiseni azawathenga okwenqabela lomkhuhlane azakwanela ukuhlaba abantu abayizigidi ezilithumi 10 million. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.